Ye ngibone ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Ngalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 7 ncwabakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe.
Ngibone ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo.
Lamuhla silengxoxo labanye abancintisayo ababalisa olwela ilungelo likaZulu umnumzana Dumisani Nkomo.
Lami ngabona ukuthi hayi i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama-excuses ngokuthi asiyenzi lokhu ngenxa yokuthi i-ZANU PF ithi hayi mina ngathi hayi mina ngangenambe ngu-member of parliament andisokembe la ma-excuses anje.
Silomkhokheli njalo webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZANU yabe isiyaforja ama-signature kulabanye ke abanye kabangasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-TCC abameli i-TCC kubana indaba yokuforja icala elizweni leZimbabwe.
Kambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni thina kwelakithi.
Asambeni madoda siyovota.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wabancintisana laye umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Umnangagwa ubesemdawadawa Growth Point esigabeni seMashonaland East. Kuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa yena ubesesakuva stadium eMutare. Sixoxe lomunye wabancintisa kukhetho lokudinga amakhansila edolobho lakobulawayo umnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu.
Ye ngibone ngifanele ubana ngincintise ukuba ngukhansela kuward 5 kobulawayo ngoba nxa sikhangela ngelihlo elibanzi umbuso wezigaba kumbe i-local authority kumbe i-local government iyemqoka njalo eqakathekileyo ekuthuthukiseni izindawo ezitshiyeneyo. Ama-local authority ayabamba isikhwama le-budget njalo ayakhangela inhlelo ze-service delivery, ayakhangela inhlelo zokubana uZulu uhlezi uhle. So mina ngibone kufanele ubana ngincintise ukuze lami ngincedise ubana ubulawayo abe ngubulawayo esimaziyo, abe ngubulawayo othuthukayo, abe ngubulawayo njalo obukekayo. Ukuze lokhu kube into eyenzakalayo ngibone kufanele ubana lami ngime ku-ward 5. U-ward 5 i-ward enkulu. U-ward 5 ule industrial area, ule low density, ule high density, usukele Chabalala extension aquma ngene Manda angene njalo ewo Newton West, Bellevue, Morningside, Stojiwe, ingxenye yeFamona, Hillside West, Hillside South, Palm Green. So iwadi enkulu kakhulu nxa ngisanelise ukubana lami incedise khonapho. Ibona lami ebencedisile ekuthi nithuthukise uBulawayo.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Ngithembisa ukubana ngizasebenza lezakhamizi, ngibe le mhlangano on a regular basis lezakhamizi ukuze sibone ukubana singancedisana kanjani kube le service delivery enhle koBulawayo. Okwesibili, ngibona kufanele ukubana amasuburb onke la yi-13 akuward 5 abe lama-development plans akhangela i-short term, medium term, long term. I-short term sikhangela izinto ezingenzakala njengokuhlanzeka kwezindawo, ukuhlanzeka kwesigaba, ukulungisa khona lokho okungalungiseka, ama-street signs amaningi awasebenzi, ukulungisa khona lokho okungalungiswa, ama-street signs, ukulungisa izakhiwo ezifileyo. Okwesibili, medium term sebesikhangela ukulungisa okufana nalezibane, ama-street lights amaningi awasebenzi, ama-storm drains imigelo njalo ayisebenzi. Lokhu yizinto ezilungiseka. I-long term sesikhangele ukulungisiswa kwezakhiwo ezikhona vele eziningi, sikhangele njalo lemigwaqo, ubana kulungisa umgwaqo kuward lapha esikhona, kulungise njalo lama recreational centers ngoba vela khona kule Bellevue recreational center, kube le njalo le municipals, njalo silama projects amaningi khona besigabeni amaningi aphelele endleleni. Ngilenkangelelo ukubana avuselelwe njalo kube lama projects amanye amacha azancedisa omama, ancedise njalo labasakhulayo.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo olwela ilungelo likaZulu njalo encintisa ukuba ngukansila wedolobho lakoBulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali, yena oncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende emagwegwe koBulawayo.
Okwanyenza mina lami ngadecida ukuthi ngijikele ingwani yami phakathi kokuba ngu-member of parliament, ikuthi ngabona inhlupho eziningi emagwegwe, inhlupho ezinjenge-sewage, inhlupho ezinjengama-potholes, inhlupho ezinjengokuthi ogogo bayathwala nzima ukuthi bethole i-medication, inhlupho ezinjengokuthi abantwana sebengene kuma-drugs, abantwana bala msebenzi, inhlupho ezinjengokuthi akula medication, abantu bathwala nzima ukuze bethole imedication kumbe usizo ebusuku. Ziningi izinto ezinjengendlala, into ezinjenge-school fees, izinto ezinjengokuthi abantwana abangamankazana sebezithwala masinya. So kuningi kakhulu, ku-include into ezinjengomkhuhlane wengculazi. So lami ngabona ukuthi hayi, i-opposition le ekhona yehluleka ibhizi nika ama excuses ngokuthi asenzi lokho ngenxa yokuthi iZANU-PF ithi hayi. Mina ngathi hayi, mina ngangena mbe ngumember of parliament andisoke mbe lama excuses anje. Mina I'll take ama problems abantu head on and ensure that I represent imagwegwe. Ngingumntwana wemagwegwe, mina ngifunde emagwegwe secondary, nginje kuyimagwegwe secondary. So ngifuna ukuthi at least lami mbuye ngizoncedisa njengomntwana okade ehambile ekhatshana emazweni, kodwa ngilethe ulwazi lolo endilutholileyo emazweni ukuze ngitshintshe impilo zabantu.
Ukuyini okuthembisa uZulu nxa uthe wakhethwa ukuthi umele isigaba lapho ncintisa khona?
Mina ngikuthembisa uZulu ukuthi ngiyimemba ye-EFF Zimbabwe. Kodwa njengoba likwazi ukuthi EFF i-1 i-Africa jikelele, thina sebenza labo baba o-Julius Malema, esikhangelele ukuthi i-Africa kumele kube i-borderless Africa. Thina amazwe wonke la khona e-Africa siwabona njengama-villages aphakathi kwelizwe okuthiwa i-Africa. So sifuna i-Africa ibe borderless. Thina sifuna ukuthi indaba ye-land ikhangelwe, i-land ithathwe inikwe abantu abamnyama, i-government yabantu abamnyama ibe yiyo e-presider over i-land. Then thina sifuna ukuthi emagwegwe ama clinics evulwe 24/7 lama clinics nje ilizwe lonke jikelele evulwe 24/7 including ama clinics asemakhaya kodwa kwakhathesi ngikhayelele ukuthi imagwegwe nxa ngingangena ngibe member of parliament ama clinics wonke emagwegwe azavula 24 hours njalo ngikhangelele ukuthi ngiintroduce into okuthiwa yi-food hub whereby abantwana aba-under 12 labogogo bazathola ukuthi at least kube lokudla abakutholayo oku-free. Thina sifuna i-free education. So emagwegwe laphana mbone ngani ngingakwanisa uku-introduce i-free education laphana ngoba mina isimi opposition le enika ama-excuses. Njalo mina ngikhangelele ukuthi ngibe lama councillors laphana koBulawayo aza kwanisa ukupusha i-issue yokuthi iBulawayo jikelele education kufuze iwe free.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndibali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe yona oncintisa ukuba lilunga ledalele parliamente emagwegwe koBulawayo. I-Studio 7 inxusa bonke abakukhetho kungakhathalekile lokuthi ngabeliphi ibandla ukuthi basithumezele imilayezo yabo nxa kuyikuthi liyafuna ukuthi lingene emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Okolunye udaba lwezokhetho ibandla le-CCC lilezigaba ezimbalwa lapho okuncintisana khona amalunga aleli bandla. Kodwa lona ibandla leli lithi abancintisa bemele ibandla bengakhethwanga ngabenhlanganiso ethiwa yi-FAZ yona elobudlelwano lebandla lezano PF njalo ithiwa ikhokhelwa ngabe ngamapolisa ensitha ama-CIO. Okuningi asikuzweni ku-Ezra Jesus Banda esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bayaxabana abazancintisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selwagwelo lezinye indawo lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe inhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlana namapolisa ensitha awe-Central Intelligence Organization. KoBulawayo akubasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela ama-ofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Mason Hlalo ubefuna ukuba ngusenetha.
Wangitshela ukuthi angiphuzile sebefake umuntu. Lokhu ngikhuluma phandle kaNkulunkulu ukuthi lami kwangishoka ukuthi yinto engenziwa ngo-2023 khona ukuthi ababimile
ababephumelele
why
bengalizwanga ngesikhathi. Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa
okwethu akukhanyi kuNobulawayo kuthetha abantu esingakwaziyo le mihlanganweni nyabanxa kubiza umhlangano lapha abangabuyiyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba ngabathengisi bathola imali zefazi zisebenza. Angazi imali zefazi sezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni sentumba nenjube edalela eParliament emele i-CCC. UPastor Tshawana Mjathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu ucela ukuthula.
Siyathemina uBulawayo abe ngubulawayo omuhle, uBulawayo lothando, uBulawayo lokuthandana, uBulawayo obambeneyo, uBulawayo labantu abaxolelanayo. Izihamba le campaign le-CCC ukuthi ujahaye ngaphi.
Ukudonselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuya phambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelwani sevungu abahlalile abasekeli bamandla lezanu PF bakhala ngokuqilwa komeli wabo edalela eParliamente abathi ukhithwe yifazi yafaka umuntu ongayisuye walesi sigaba. Ukazana Shamen Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Unanamhlanje imdubo wawadi yakhala la mawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobulimbane obubekhona phakathi kumavoti la abekhona.
Omunye ukhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
Ube yindoda akadizama ngoba nanku ama-regation asesalindlini nambondi kusaphutsha lokarami. Noma sibiza kuthi uyabuka asuze kufike ukuthi noma engwezansi usithe ngaze asebenze kuhlunga kubuka. Hayi into adeyenza ibiyinto adi ikhanya iphumelelisa isigaba kwabamangalisa ukhanya kulokunyuka bakwenzakalayo.
Kukanti abethibusi kulindawo labo basola ozamelele libandla evungu ukhetho oluzayo unkosazana Lorraine Pepe bethikaziwa ngabantu ngakho ke uzadlisa leli bandla unkosazana Gracious Chuma uyakufakaza lokhu.
Nangwe TCC elikhokhelwa nguChamisa izani yathatha vele iyathatha kubu MP lapha iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongeni leyo bese ngamthakazeleli.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla leTBC umnezana Gift Ostalo Siziba uthi inhlanzo yefazi esebenzela iZanu PF yiye edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa ukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko iZanu yabe isiyaforja amasignature kulabanye ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayiTBC abameli TBC kuba nendaba yokuforja icala elizweni leZimbabwe yikho siba reportile emapoliseni kulaba bangenwe intweni yeZanu PF. Landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa, lingaba ngandihlakaniphile namuhla kodwa kusasa kuzalilandela.
Umqondisi wenhlanzo yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela iStudio 7 ukuthi inhlanzo yakhe kayilani lokwenzakala ku-TBC lamanye amabandla njalo la kuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll, ifazi ayizange ingene nomsebenzi wezekhi, ifazi iyenza umsebenzi wayo okuhlampelela iZanu PF. Ngakho ke lokho ngamanga alihlaza ukubana ifazi yezalana ukhetho lokhetho siyakwazi ukuthi abantu beopposition bayaphuma lezinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hayi lonyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America SA Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Oba manje ke kesizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Herald lilodaba lokuthi owake waba ngumkhokheli wele Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan nguye ozakhokhela iqula elizohlola ukhetho ele African Union. Iphepha ndaba lobulembu ele zimlife.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa engaqilibezela kukhetho kuza kuba lodubo olukhulu elizweni. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 mbingelele basakazi, ayi sesiphonga urekhoda ke kanti ngicela ukubuza ukuthi uhulumende lo weZanu PF waye ungathi malungiza lamadamu ungathi wenzela abantu ifavor kanti ngoba nje vele kuwumthetho wegovernment ukuthi umele ikwenze lokho. Angimanje sekavali amahloni ukuthi phela imali ezabazidlaya ezegoldi kambi yini ebambekayo abayenzile eZimbabwe. Khona manje uyabona umongameli odlama eRussia ncadi la umuntu onjalo, hayi yini azelayo ebambekayo eRussia uze lokuthi akufike asibingelele ipasipoti. Kodwa yena wayezola nama-countries awodlama ukulwa. Thina sidinga imali elizwe ethengayo eZimbabwe, imali yethu sisebenza emsebenzi evuleka eZimbabwe, sisebenza sikhwela imali eZimbabwe eyothenga kwamanye amazwe phandle. Uhulumende lo kahle kahle waye ungathi usenzele ifavor kathi khona kahle ngibuza ukuthi vele izalukazi ziyahola yini or mhlawumbe la ma-road accidents abantu bayahola yini abantwana besikole ibhimi bayafunda yini lo yehluleka mani uvala ubuyi bakhe lo abantu abakade besidla imali seZimbabwe lapho eze-cold mafia yinto azama ukuyivala asimfuni nje vele lo uyasidina ekakhulu kulabantu ababotshiwe be-MDC abe-strips manje abakaphumi bashaye tatele manje la muntu oboshwe abane namanje sinawo ama video akhona le baba lemkhaba abezana uPF akula muntu owabotshwa ayilothi nasikhathele ngayo dr ash akaphume manje ayi igwaqo nje tholwa losiwa khona webhinga lela manje ufika lomsa ngayi next inyanyisa lo ithimba ngifakasiwe ngaphela ubani yabo
Studio 7, Studio 7, Tunga Mili Nkomo, Clips Duve, Longa Nisili Kulunisa, Basakazi Ponke, Studio 7, Kwanyena Valale, Mshengizwa, Mnangako, Mayasichela, Oputin, Kutawa Ndu Yazi, Kutawa Yase Tusela Sizamezama, Mayakoma Oputin, Yakum Ganwaki, Mganwaki, Asim Ganwe Zimbabwe Putin, Mganwaki, another Shabon Mganwaka,
Lapha ngikhuluma ngezani izano bakithi isibulele ilizwe selifile sukela enhloko yangkhona ngamasela wodo inhloko lisela abalandeli ngamasela amapolisa ngamasela amateacher ngamasela amasocha ngababulali hawo bakithi kathi sifelane elizweni lingelethu sifelane akwehle wena umuntu omdala sumdala kakhulu akusakufanele ngalokho so lokho songokubafana akuqali sebutsha intaba 43 years ilizwe lingelamali eqondana lelizwe ngenhloni elilazo ukuthi imali ingene ngekhanda likaNkomo hawo yesabana ke libe lenhloni ha
Kwa zomhleli vuka njani sidlulisa amazenduthu zokuzihlokola abangani yabo bonke abalandeli bomchilo yerumba ngalokho kwehlele iqembu lensimbi zezwane ngicabanga ukuthi kuyinto yokuhlunga kakhulu esizweni sonke sinamathebelelenje sinamandebele kutho ukuthi kodwa phezu kwa konke lokho sananzelela ukuthi kungenzeka ukuthi noma kade kuyikufa okudalwe unkulunkulu kodwa-ke lathi sinenkinga abantu bakithi ukuthi lokhu esisalandela izalu PF ukuze kube manje nxa ukuthi laba bantu manje laba bantu behlile ukuthi bathenge ama-ambulance nje bayahluleka kodwa balesifini sokuthi bathathe bayithenge imoto ezifika 200 something ezokuthi bayenze ikhampeni bahuga abantu ukuthi babavotile babuyele manje kodwa izibhedlela azila ama-ambulance into yokuqala yona leyo ebonisa ukuthi thina abantu emathebeleni sineproblem laba abantu akumelanga ukuthi ngabe kusesile umuntu emathebeleni losathi phandle ngoba yibo abantu babulala abantu ngegugrawundi manje sebebulala abantu bakithi ngokufuna ukubasebenzisa into naleyo kufanele ukuthi sicabange nje abantu bakithi ukuthi asiphumenini entweni zezalo ngoba siyasetshenziswa yilaba abantu labo manje babuya abazothi khona bafuna ukuvotela babuya ngemoto ezidurayo imoto bazithenge manje kodwa kula ma-ambi manje laba abantu balimele sweleke iy'moto ezibathwala zibahambise masinyana esibhedlela uma besuka kulezo zibhedlela akula mithi akulani akulasizwe kwalutholayo abantu bezibedlule emhlabeni kodwa uthola abantu bakithi lokhu besathi phambi ngezabhela asizamele ukutshintsha ingqondo bantu bakithi vukani emacandeni laba abantu kumele bakhithwe laba sizamele nomunye uhulumende ongcono ongatshintshi izinto elizweni sizamele ukutshintsha abantu bakithi ngiyabonga ngoma sengokhulumayo ngilapho kobulawa ephumu
namastudio seven siyabingelela kwistudio seven akithi sithwele zima ngapha e-west enzani abantu bezanu basisabisa basihambisa emhlanganweni ngenkani qeda lapho basibhala amagama bathi bazazosilandelela basitshise angazi ukuthi siphile kuphi umhlaba lapho ezimbabwe singasakwazi ukuba sizikhethele esikufunayo ngoba sikhathele ukusetshenziswa njalo bona labo abantu abasihlukumezayo abantu abangelalutho abasetshenziswayo abantu abalolutho baphonga uba ezihambela bebayuza kuphela
abayikhumbulayo impikajini nangumkhuleko wasesozulu kusizikeleli Afrika maluphakanyisa udumo lwayo zwa imithandazo yethu nkosi sikelela thina usapho lwayo moza moya woza moya sikelela woza moya amandla viva letsotsha nkomo viva viva mthakazi viva triple c
yes bingelele enkundleni sithi tshona njani basakazi ye ukhuluma engumantsheza ye basakazi labantu basezimbabwe ngicabanga ukuthi mina umuntu uma ngempela esenza imisebenzi emihle ubukwa ngabantu kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone uforster abantu ukuthi abantu bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi utshone utshaya abantu ukuthi bekulandele kuyabe kungalasidingo sokuthi ugibele phezu kwentaba utshone umemeza ukuthi ye sengilenzele amadamu ye sengilenzele lokhu lalokhu hayi cha kutsho ukuthi umuntu ungambona esiza njalo uyabe evala ukwehluleka kwakhe ngoba empeleni ma usenza imisebenzi emihle ungconywa ngabantu awuzincomi wena manje lokho esikuzwayo kuzano ukuthi ihambe izincoma ingayenza umgwaqo 2 meters 2 kilometers siyagibela kwezwe lentaba imemeze ingayenza okunye ngalo kuyistation kwamagethi mhlawumbe ukukhipha nje mhlawumbe amamegaba yayi 1% iyagibela phezu kwentaba imemeze kuyakhomba khona lokhu ukuthi uyikwehluleka akulasidingo sokuthi uhambe utshana labantu ukuthi abantu bekulandele njalo akulasidingo sokuthi khona uthi ungabona umuntu egqoke isembatho se-opposition uze umkhandi ngamatshe uzumbulale wena ukwazi ukuthi khona ulabalandeli bakho abaningi kuyakhomba khona lokhu ukuthi khona leyo i-desperation umuntu mpela desperate kufana nje le-politics le yabo Witness Dube leyi kuyabona nje ukuthi umuntu lwana nje ukhuluma nje i-cheap politics ngoba akulasidingo sokuthi khona uhambe umemeza namhlanje ukhuluma ngalokhu kusasa ujike ugijimuye le namhlanje ukhulume ngalokhu kusasa ujikuye le ngicabanga ukuthi abantu kufanele sikunanzelele ukuthi ngempela ma ezane lama-supporters akulasidingo sokuthi ihambe itshaya abantu
awu sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo emo ngajabula le audio mayingafundwa siyezoba abantu bezani PF bayikhulumela ukuthi umna ngakuyazama kodwa once libavumela futhi libabisele esihlalweni iyokwani 5 years bayaqala ukulitshela ukuthi bayalungisisa sokusele inyanga ukuthi bavotele 5 years lebabehola besidla betshontsha imali khiphana abantu laba once asivoteleni enye part khathele ngabantu labo
ndinjani na ndawo yenzani nzima bakho kulimo kunye bayenza kunye manje bathi udlama balibona abanye bathi udlame lungabi khona and then ngapha babulela umuntu abantu kuningi bebulala vele laba bantu ngimbonge lalo okuthiwa kwamangalela lungalezana ukuthi lalo lafaka amaphepha lalo ikhola zilishayeli lesine sinibonge lo muntu nguye wayenza malunga e-ACC azekwazi ukuvunyelwa namhlanje
zamani ukuphelela ngabantu abadala siyabonga
thina sifunayo ukuthi njengobana kuvotwa hayi ilizwe liyalunga kube le msebenzi phila ezimbabwe hayi ilizwe liyalunga into zonke zirayithi ukuthi uwine bani kumbe uwine bani ainto ziyalunga kuphela kube rayithi awukhuluma umax khona pha esikhulumi sokugoba
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe abancintisanayo umnumzana Nelson Chamisa baqhubeke besenza imihlangano ebigcwele abantu Ngambe ibandla le-CCC lizanqotshwa ngokufaka abantu abangakhethwanga nguZulu ukuthi balimele na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.